lamukela kuhle lo vuselela umo ya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhle lo mfundisi
ngiyabonga mhlakazi ngibonge labalaleli
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngitheke sibonisane lokuxwayisana ngamazwi esiwathola encwadini ka-Isaya chapter 5 indima ka-20 kufundeka kanje wokubona abasho okubi ukuthi kungokuhle nokuhle ukuthi kungobubi ababeka ubumnyama bube ngokukhanya nokukhanya kube ngobumnyama babeke nokubabayo kube ngobumthothi nobumthothi bube ngokubabayo ilizwi leli ngithinta kakhulu xa ngikhangela isimo esikhona phakathi kwelizwe lakithi lasemhlabeni ilizwi lithi abantu bakhona abaziyo abakwaziyo ukuthi lokhu kubi kodwa bakuguqule bathi into enhle lokhu kungishaya inhliziyo ngoba yikulahleka koluntu yikulahleka kwesizwe okuzwisa buhlungu kakhulu yikubona abantu mhlawumbe ababelalele labo ababekhuluma into ezwakalayo ukuthi imbi kayithandeki kwesinye isikhathi ivele nje iyenyanyeka ubona abantu beshaya izandla ubona abantu beshaya amakhwelo besukuma begida begidela into engekho kukhulunywa ububi kuphendule kuthiwe yinto enhle kuze kumiwe laphakathi kwemigwaqo lasezinkundleni ezinkulu abantu bebiziwe ngobuningi babo belande ukuthi bayekuzwa izinto ezakhayo kodwa bayehlangana lokutshelwa ukuthi okubi kuhle okuhle kubi ngoba naye izikhathi eziningi ungakuqamba khona lokhu ukuthi lokhu kubi kuphambana lo mthetho kaNkulunkulu kuphambana le ndlela yabantu okuphila uphenduka ube ngumuntu omubi abantu bakhona bona labo baningi angisho umkhokheli kuphela sengisho labantu nje imbala ungahamba emarenkini emithova lamabhasi uhambe ezitolo uhambe ezilindweni zezitimela ulalele inkulumo zabantu uzakuzwa inkulumo ezobunyama kodwa ubona abantu bahleke kuze kuvele lo mhlathi behlekiswa yinto yobumnyama into yokungaphucuki into yokungesabi uNkulunkulu into yokungahloniphi umphakathi abantu sengisho lokungabantwanyana kuyayihlaza nje inhlamba kungabi ndaba zalutho nabadala nabo bayibone into enhle kodwa udubo olukhulu yilabo ababaqabezelayo abantu besona kangikhathali ukuthi ungabe unganani ulesikhundla esinganani ungubani emphakathini kasifundeni ukuqiniseka kasifundeni ukuthi into embi asifundeni ukuthelana iqiniso kasiyekeleni ukuthelana amanga nokuthelelana eceleni sikwazi ukubana into embi imbi ngoba into embi iyaphambanisa inhlalakahle abantu abanye baza kukhutha ukuhlangana lo Nkulunkulu ngokulandela izinto zona lezobumnyama okuhle kakube kuhle okubi kakube kubi badubeka abantu elizweni abanye uyacaba bekholisa ukudubeka kwabantu bathi lanxa bekhuluma emsakazweni sengithola ku-Studio 7 uzwe bezwisa abantu ubuhlungu ngobubi lobobonakalayo kodwa bana bethi kuhle behloza impoto ezikhandekileyo asizilindeni ekwenzeni nasekukhulumeni nasekucabangeni ukuthi senzeni okuhle okubi kakube kubi kakwenyanyike
kuyiphethe mfundisi
asikhulekele baba thixo ingcwele nika abantu bakho izibindi zokumelana lokubi izikhathi zonke into embi kayibe mbi enhle kayibe nhle ngojesu kristu ngikhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili inkomo